Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ichona njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumthasazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo omhla ka 27/4/2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMnumzana Nelson Chamisa ugcotshwa ukuba ngumongameli weZimbabwe libandla lakhe.
Chamisa is duly bestowed as the President of the Republic of Zimbabwe from the voice of the people.
UNelson Chamisa sesimgcobe ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF lithi lokhu yikuganga okumangalisayo.
Angazi ukuthi ngakufaka njani ngingalahlangi umlomo njalo ngingalahlangi ukuzihlonipha kwami. Lokhu abakwenzileyo ngiswele la mazwi, kodwa ibuphukuphuku bokugcina.
Isikhuphuke okumangalisayo intengo yenhlanyelo namakhuba okulima.
Nxa kuyikuthi izinto sezikhwela ngendlela efika lapho umuntu anganasaneli sikhona, siyabe singasakwazi ukuthi singaqonda ngaphi. Kakhulu lonyaka abantu bevele bengazange bathole lutho.
Kwenziwa umkhosi wokukhankasela ukunqabela umkhuhlane wemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lamhla limgcobe ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leli lenze lokhu eGwanzura Stadium eHarare ngesikhathi lithakazelela iminyaka phose engamajumi amabili 19 years labunjwa. UChamisa ugcotshwe ngumnumzana Morgan Komiti, omunye wabasekeli bakaChamisa.
Chamisa is duly bestowed as the President of the Republic of Zimbabwe from the voice of the people.
UNelson Chamisa sesimgcobe ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe. Umongameli wabantu. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngiyabonga.
Ugcotshwa kukamongameli kweZimbabwe kwenziwa nguChief Justice kumbe umsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe nguChief Justice Luke Malaba. Umthethondaba usanda kwethula ukuthi nguye owanqoba kukhetho ngoNtulikazi lonyaka. UChamisa waphanyeka udaba lolu emthethondaba esithi nguye owanqobayo, kodwa umthethondaba wathi nguMnangagwa. UNkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla leli, uthi uChamisa ugcotshwe ngabantu hathi umthethondaba.
Abantu bathe khona kokuqala bagcoba ubaba u-advocate Nelson Chamisa usenguye upresidenti welizwe ofuna ngabantu owavotelwa ngabantu. Njalo kufuna ukuthi ubaba uChamisa wasebazisa ukuthi khona kumele sibe le-transitional authority. Lapha uMnangagwa lamasela abezani kumele bavume ukuthi thina njengebandla le-MDC uba uChamisa wanqoba. Sisukela khonapho bese sihlala phansi sikhangele ukuthi umnotho welizwe siwulungisa njani, kodwa kuyithi njengebandla le-MDC esibusayo ngaleso sikhathi.
Singathi-ke ukugcotshwa lokhu likwenze njani njengoba singabonanga kulamajaji kumbe abantu abanjalo, kwenziwe njani?
Hayi, anti sonke thina lapha njengebandla le-MDC silandela imfuno kaZulu. Lokho kwamajaji lokho kithi kakukho, ngoba kumele agcotshwe ngabantu abamvotelayo abelokhe bekholwa ukuthi yiyo inkokheli okumele ibe yiyo ehamba phambili ukuthi silungileli lizwe.
Khonokho-ke akusoze kucaphule ibandla leZANU-PF.
Angazi bacaphukela, bangacaphuka, akulanto esiyonileyo, ngoba leyo bekuyimfuno kaZulu. Singike sanelisa ukuthi uZulu simbambe imlomo ngokuthi uZulu usekhethe ukuthi ubaba uChamisa kagcotshwe.
Ye, kodwa abantu bazathi phela kasuze ahambe e-State House, so ugcotshwe njani?
I-State House yethu njengebandla le-MDC lobaba uChamisa asondlule ehlala khona umgabe lalapho sokuhlala khona uMnangagwa. I-State House esikhuluma i-State House kaZulu. UZulu ngoba ngasikhuluma ngedemokrasi, idemokrasi nguZulu. uzule nangakhuluma ukuthi khona yikho abakufunayo i-state house yethu le.
Ye, so ke libona uzani lizangena nini emgwaqweni litshengisela khonoko elifisa ukukwenza?
Emgwaqweni owakathesi sizangenawe iZimbabwe yonke jikelele. Sibonga uZulu njalo sisizwa uZulu ukuthi usezimisele yini ukuthi singene emgwaqweni ngoba singeke sangena nxa uZulu engasitshelanga. Kodwa namhla uZulu yena besithi kumele singene emgwaqweni namhlanje. Babuchamisa wasebazisa athi kumele sibhode iZimbabwe yonke jikelele ukuthi sizwe ukuthi intshukuntshu kaZulu yonithini.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi yikuganga lokhu okwenziwe libandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Chamisa.
Isisekelo selizwe lethu, iconstitution yethu iyakhuluma ekugqekeni njalo iyaveza sobala ubana umuntu oba ngumongameli uhamba njani kusuka ngaphi kuze ufike njani uzagqotshwe andibana abe ngumongameli njalo ugqotshwa ngubani. Iconstitution yethu ibalulekile kakhulu ubana lo ngumsebenzi owenziwa ngu-Chief Justice. Angazi ke bona kumbe bebelayo owabo u-Chief Justice na kumbe ukuthi bebedlala nje nokona abakunamashona amahumbwe yakazi udlala umaqatshelana ngabakho serious abantu laba and kuyadanisa kakhulu ukubona izikhuqamfundo ezinjana nabantu abakhangeleka beke ngabantu abanomqoto kwi-society besenza izinto ezilubuhlazo ezinjalo ezenzela ukungalandeli i-constitution yelizwe ezenzela ukungahloniphi isizwe seZimbabwe pho ngabantu abanjani.
Bathi bakwenze lokhu ngoba bona bathi banqoba kukhetho. Lokho kwakhulunywa i-constitutional court leZimbabwe Electoral Commission bathi vele kungamanga. Ngakho-ke yinko beyenze uChamisa waba ngumongameli olezwe leZimbabwe. So ke manje lina njengabantu beZANU-PF kulihlaba kanganani khonokho?
Ngibona nganto kungaba lo muntu nje even oyedwa weZANU-PF ongaba le ndaba nento enjalo uyabe segula ingqondo sibili. Lokho asonto vele kumele size sehluleke ukuthi sidle ngakho. Sizakana silokhu sidla, sigeza, silala, sivuka. Asindaba zaluntu abakwenzele lokhu, yazi angazi bona ngakufani njani ngingalahlangi umlomo njalo ngingalahlangi ukuzihlonipha kwami. Lokhu abakwenzileyo ngiswele la mazwi, kodwa ibuphukuphuku bokugcina. Ngakho-ke asonto engingazwisisi iZANU-PF ubuhlungu kumbe engaswelisa ubuthongo iZANU-PF kumbe engeza ukuthi iZANU-PF kumbe ithalaze ithibilike. It's a non-event.
Ilizwe leZimbabwe okwamanje libhekane lenhlupho ezijiyeneyo okugoqela ukuswelakala kwemali lempahla, ukuqonga kwentengo yempahla lokusilela kwamafutha okupheka lawezimota.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yenhlawunyelo lamakhuba okulima ngesikhathi kulungiselelwa ukulima kweleZimbabwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba kuhlelo lwezimaphandleni.
Inhlanyelo lesisindo samakilogram alitshumi 10 kg isibiza amadola alikhulu letshumi $110 kude lesisindo samakilogram angamatshumi amabili lanhlanu 25 kg yona sibiza amadola ngamakhulu amabili lamajumi amahlanu $250 ezitolo zeGwanda. Ikhuba lokulima lona libiza amadola angamakhulu amane lamajumi amane $440. Lintengo isithiye izakhamizi zibambewa ngaphansi njalo zisevalweni lokuhlaselwa indlala ngenxa yokuthi zizehluleka ukulima lonyaka. Umnumzana Elias Lujika Dube isakhamuzi sesitshe Garanyemba uthi ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi labantu lingalimi lonyaka.
Nxa kuyikuthi izinto sezikhwela ngendlela efika lapho umuntu anganasanelisi khona, siyabe singasakwazi ukuthi singaqonda ngaphi. Kakhulu lonyaka abantu bevele bengazange bathole lutho, abanye bevele besidla okokuniwa. Njengokukhwela kwezinto ikakhulu inhlanyelo kuzayenza abantu abaningi bangalimi lonyaka, ngoba lanqakade ulakho kwimadlanyana wokuthi uyethenga. Nxa inhlanyelo sikhwela ifika kuma-200 and something, vele uyabe uzayithenga ngani?
Umnumzana Gabriel Moyohlale Mawane uthi lobanje uhulumende elohlelo lokupha izakhamizi inhlanyelo linhlanyelo bingabiwa kahle okudala ukuthi ningi lingayizuzi.
Abanye batholi inhlanyelo abanye bayitholanga. Abanye inhlanyelo bila babizwa abantu abafa kudala. Phoke nxa isigansi inhlanyelo yafika kulesi sibangiso sona vele kabula lo muntu ozayithola. Sokuyikufa kwabantu ngoba sozibake bakwanisa ukulima. Amabele kawula vele okomnyaka lodlulileyo asilimanga, asilalutho esithembele ukuthi engcinye inhlanyelo ingaba nganeni abantu bathenge. Yona ihulumende le vele iyanakekela abantu kumbe vele layo sifuna ukuthi abantu bahle bafe. Kumbilizwe nje lalo hleli ivalwe.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Patrick Marupi owefumukwe othi iningi lezakhamizi alisoze liyenelise ukuthenga linhlanyelo njalo kuyadingakala ukuthi uhulumende angenele kulolu daba ngokuphangisa.
Ukukhwela kwenhlanyelo lapha kuzakhamizi sokusiba nzima ukuthi izakhamizi zingalima njani ngoba akula sakhamizi esingayithenga inhlanyelo $100. So izakhamizi sezithwele nzima ziyakhuluma ukuthi hayi uhulumende kakaboni iplan ngoba ukulima bazalima nzima.
Ngaphandle kokuqonga kwentengo yenhlanyelo, umarubhothi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthi izakhamizi zibhekane lendlala esabekayo.
Intengo ekhona iyasinda izakhamizi.
Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emandebeleni kalivunanga kahle lonyaka ngenxa yokungani ngemfanelo kwezulu nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngisefumukwe. Albert Ncube.
Lamlela nampa bafowe mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampa bafowe mbula.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amane abotshwe izolo ngesikhathi abantu besethula imbono yabo kucommission ehlolisisa ukubulawa kwabantu kusanda kwenziwa ukhetho eHarare. Bakhululwe kwathi omunye wabo wavalelwa enkantolo. Umnumzana Marshall Sibiya, welcome Moyo lo Venet Ncube, bahlawuliswe imali yesibambiso sebail efika ikhulu lamajumi amahlanu $150 umuntu munye ngamunye. Kodwa umantshi uRachel Mukanga uthe umnumzana Siphambaniso Mafu onikeze ubufakazi bakhe kucommission ekhokhelwa ngumnumzana Haleme Mohlante umvalele enkantolo esithi ulakho ukuthi abanye bakhe bamvimbele ukuba abuye emthethwandaba. Umafu utshele i-commission le ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wabulala abazali bakhe ngesikhathi sombhuqazwe wekukurawundi. Wetheswe icala lokudelela umongameli welizwe. Umnumzana Naka Muganyi owe abameli Lawyers for Human Rights ubikele umthethwandaba ukuba umafu uhlukuluzwe ngamapholisa kabuhlungu ngesikhathi ebotshwa njalo bamfake isandla phambi kwekhomishini kaMohlante. Uthe umafu ugcine esiyakwelatshwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso yeThokozani Gubhe Cancer Foundation namhla yenze umkhosi wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele kobulawayo obulabanye abantu abaphepha kumkhuhlane lo. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhosi lo wenziwe ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ucebisa abantu ngemvukuzane yebele kuyona le inyanga emkhankasweni obizwa ngokuthi yi-Breast Cancer Awareness Month. Unkosikazi Khuphe ongumongameli webandla le-MDCT ubambisane labantu abanengi bahamba umango oyisilinganiso samakhilomitha amane edolobheni lakobulawayo. Uthe uhulumende kumele alwisane lomkhuhlane wemvukuzane ngendlela eqondileyo.
Thina njengeThokozani Khuphe Foundation sakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu-1958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa leyimvukuzane okuthiwa yikensa.
Udokotela Khuphe wasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uthi kuqakathekile ukuhlola lokwelatshwa lomkhuhlane kusasemasinya. Uthi kuqakathekile njalo ukuthi abantu belatshwe ezabelweni ezichiyeneyo nxa bengatholakala belomkhuhlane wemvukuzane.
Mina ngo-2011 ngiphumile egcekeni ngathi njengo-deputy prime minister sembanjwe ngemvukuzane le okuthiwa yi-cancer. Abantu bonke baqala ukuthi bekhulume ngayo. Uhulumende waqala la ukuthi ekhulume ngayo. Uhulumende waqala ukuthi agijigijime ukuthi ayenze ukuthi kube le mithi yona le e-cancer abantu bekhanje behlolwe. Mina sengile iminyaka engu-7 ungabona ukukhuphuka iminyaka engu-5. Ususiya ku-67 hayi uyabo usuphumile kulokho ukuthiwa yi-danger zone.
Unkosikazi Ellen Khumalo owahlaselwa umkhuhlane wemvukuzane ngomnyaka ka-1957 uveza ukuba wasila njani.
Mina ngayo lathwa ngumntu wayevillage kinge wangcaka amabili wayithiya ukuthi ngagijima ngoba into egijima lo mzimba.
Unkosikazi Lwazi Sibanda osuka eCholocho laye ongene uhambo lwalamuhla ukhuthaza omama ukuba behlolwe imizimba yabo ngamadokotela.
Abantu abakhuthale ukuba bezihlole ukuthi kambe amabele agcinanga yini alale le ayilayo le ilampu yini. Njalo mama kabakhuthale ukuyahlolwa i-cervical cancer kambe becheck ukuthi imlomo yabesibeletho ilungile yini ayilayo yini i-cancer. Ngiyabakhuthaza omama.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Mildred Reason Dube uthi uyabonga uhlelo lwethokozani Khuphe Cancer Foundation lokufundisa abantu ngomkhuhlane wemvuku.
Umkhuhlane wekhensa mama usulobise izihlobo zethu kodwa ngiyajabula ngoba udoktha wethu uThokozani mama president usenze ukuthi kube nge-awareness ukuthi sibekwazi ukuthi ikhensa iyabulala abantu ikhensa siqeda abantu bakithi. Ngijabule kakhulu ukubona sibhoda idolobho lakobulawayo sitshela abantu ngekhensa.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alfred Ncube ukhuthaze abesilisa ukuba bayehlolwa imvukuzane esithi umngane wakhe uJames Mlilo wabulawa umkhuhlane wemvukuzane yebele.
Engithanda ukusho ukuthi umkhuhlane wemvukuzane yebele kasi umkhuhlane otholakala kubomama kuphela. Umngane wami lo engikhuluma ngaye wabhubha ngo-2004 ngemva kokuba banjwe ukuthi lo mkhuhlane wemvukuzane yebele. Yikuthi nje obaba sabe singakwazi ukuphunga ukuthiwa yimvukuzane baze bakunanzelela sokusekucineni ukuthi yimvukuzane yebele. Ngakho ke sithi obaba labo kaba siyabakhuthaza ukuthi nxa uzikhangela ngezempilo yakho sikhangele nje konke ongaba kuyakukhathaza lo mkhuhlane wemvukuzane yebele ngeminye emkhuhlane obaba okumele beyinanzelele ngoba iyabulala labo ba.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba wonke jikelele ukuthi iqakathekise imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month. Ngaphansi komkhankaso lo abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungena nhlawulo ezibhedlela zakobulawayo eUnited Bulawayo Hospital leMpilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba esilethulelwa nguChris Kande.
Elingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Kande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, yena oyingcwethi kwezamasiko. Sixoxa laye esesilobela. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ayi lami ngiyakwamukela babo babukande bamukela njalo futhi labalalela balalela.
Ye ungasitshela mnumzane ukuthi ezamasiko zilokhu zilandelwa yini njengoba sibona kungani amasiko ethu asehlangene lamasiko awukuza. Ungasitshela ukuthi wena ukubona njani?
Kwezamasiko baba mina ngikubona kwami kathesi nxa ngikhangele amasiko kasalandelwa, kodwa ke kulento ejabulisa kakhulu nxa sikhangele abantu kathesi sebeqala ukukhuluma nendaba zamasiko, sebeqala ukuthi babuyele emuva ukuze bazazi ukuthi bangobani. Isiko ikakhulukazela kithi ngapha emhlubulweni weMandebeleni belivele selitshabalele. Yikubona kade sokusithi lasezimfeni kube kulokhu kugidwa, kube kulokhu kuhlatshelwa ingoma zokujabula, kube kantike kithi kade vele kuhlatshelwa ingoma ezizothileyo kutshengisa ukuthi kulo sizi lapha phakathi. Kodwa kade sinxansi singakhangela mbona ngani abantu bakithi sebengani sebebuyela emuva, sebebuyele kuzotheni kwabo.
Kungakuyikuyini okubangela ukuthi babuyele endulo?
Nxa ngisithi ngiyabona abantu sebengani sebeqathanisa kathesi, abantu kuthe kubuya linto okuthiwa khona intuthuko. Abantu basuke bathathwa izinto lezi, bathathwa ngamasiko abanye bebona ngani into entsha njalo enhle, but kathesi sebethi baqathanisa la ngobunzima bempilo kathesi abantu sokwenza ukuthi khona abantu babuyele emuva kathi bathe kathi izolo kathi khona besiphila njani. Base bebona ukuthi khona hawu kithi kade siziphilela kuhle, abantu kade besazisana, abantu besazi ukuthi lo ngumalume, lo ngugogo, lo ngukhulu, okuyukuthi nxa lo kade engelalokhu ubencediswa. So kabantu ngalokho sokubavusa manje inkopha, abantu sebebona ukuthi hawu bona vele sebehlamukele izinto ezenzakala kathesi ayisayizi izinto ezazisenzakala izolo, sebebuza sebesondele ebadaleni manje kathesi.
Elakusasa limi njani kwezamasiko lapha njengoba siyabona abantu sebechabelele ngomhlaba wonke? Kuzaba kunjani ikakhulu sesibona abanye sebevela kwamanye amazwe, labantwana abazalelwe kwamanye amazwe sebebuya ekhaya lapha, amasiko azabe salandelwa?
Ngibona kuza kuba lobunzima njengoba usitsho nje ukuthi kathesi njengobana sesihlala nje kuyona linto abayithi global ngezilungu lezo, kuza kuba lobunzima ikakhulukazi ebantwaneni bethu lezi zizukulwana zethu ezingekho lapha ekhaya ukuthi zifike zingene ekuphileni kwethu lapha. Ngibona ngani kuza kuba lobunzima sibili okuzenza ukuthi izizukulwana zethu lezi ezingabe zibuyile zizibone zisemzini kube nzima lokuthi khona zingene phakathi nakwalamasiko. Kodwa-ke nxa ngithi ngikhangele, nxa indlela le sihamba ngayo kathesi ingaba yiyona indlela abantu bezibumba ngaleyo ndlela, ngibona futhi lanabana bezayo abavela kwezinye indawo bazagcina behawukela ukuphila kwethu nxa singathi siphile njengendlela esiphila ngayo. But uhlupho olukhulu esesilalo ilolonolo lokuthi sesihlangene, kanti sesihlangene soyise sesixubene okuyindlela eza kuba nzima sibili. Kodwa-ke ngokuhamba kwezinto kathesi manje sithi ngiyabona, ngibona sengathi abantu baza kuthakazelela kakhulu ukuphila kwethu ngoba sizabe sesihamba lakho sibatshengise ezizweni, ngoba into ekathi ngani yasilela kithi ukuthi khona kasilazo indlela, kumbe ngithi kasilayo indlela yokuthi sihambe sitshengisa ubuntu bethu kwezinye izizwe. Lokhu kwenza ukuthi ezinye izizwe zisalele emuva ngokwazi ngathi. Kodwa nxa singaba le ndlela yokuthi sizixoxe sizitshengise ukuthi thina siphila njani, ungakhangela ngendlela le ekade ikhona kade singapho eNgilandi, ngapho vuka Bulawayo, vuka Bulawayo, abantu abaningi nxa singabanxusa ezindaweni ezinjengazenezo babone ukuthi kade siphila njani, ubona ngani kungenza ukuthi khona abantu basikholwe, abantu njalo basijabulele.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli ngithanda ukuthi ngilivalelise, njalo ngibonga kakhulu kuwe Chris Gandhi ukuthi unginikelela ithuba. Ngisithi njalo futhi kubantu bakithi, bantu bakithi, kasitshengiseni ezinye izizwe impilo yethu. Lizabona ukuthi sizaqala ukuhlonipheka kwezinye izizwe. Ngiyabonga.
Hayi, lati sibongile. Ube lobusuku obuhle.
Hayi, siyabonga kakhulu baba.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba esesilobela.
Siyabonga kakhulu Jagelidala Chris Gande ungathinela kusasa ke mfowethu. Wezemidlalo iqembu leHarare City linqobe eCapes United 2-1 kumdlalo weChibuku Cup semifinals. Kukhangelelwe ukuthi iqembu leDynamos lizanqikelelana neTriangle kusasa kumdlalo ofanayo. Silenhlanhla ngoba silo mnumzana Muzi Hadebe ingcwethi kwezemidlalo khona khonapha ke silayo lamhlanje. Baba Hadebe kunjani?
Sikhona lingali njani?
Hayi siphile kakhulu. Akusitshela ukuthi imidlalo le ihamba njani eChibuku ba?
Ichibuku njengoba usichilo nje lamhlanje iHarare City ikwanisile ukubana inqobe iCapes United nge-2-1. Abakwanisile ukubana behlohlela iHarare City nguMoses Mutshenje lo wakwadlalela iCapes United. Kwasekusithi uWilliam Manondo wasehlohlela esibili. UWilliam Manondo yena uyenza kuhle kuChibuku Trophy ngoba useyenelise ukubana lokhe yaqalisayo iphenduka iChibuku Trophy usehlohle ama-goals angu-14. Kwazokuthi-ke uJoel Joster Ngoza lo owadlalela iqembu le-Islanders lele-FC Platinum wasehlohlela-ke yona iCapes United. Kutho ukuthi iHarare City sihambe kweyinye ifinal yeChibuku Trophy. Bakhangelele-ke ukubana bebone ukubana bazadlala laliphi iqembu phakathi kwe-Dynamos ne-Triangle zona ezizadlala kusasa. Siyazi sonke ukubana iHarare City isila amakhaphu amabili aweChibuku Trophy, ngakho ke bakhangelele ukubana bebe bethatha esithathu.
Ela kusasa ke ulibona njani ibhola?
Ela kusasa lizabe linzima. IDynamos yona ibingathi ayenzi kakuhle kuligi, kodwa ibisiqalisile ukubana inqobe. Kuzaba ngumdlalo omnandi kakhulu. Badlala le triangle yona, i-triangle iyazi ukubana okwakhathesi iku-number 4 kulokho. Ngakho-ke ingaba yingozi kuDynamos iqembu le-triangle. I-triangle yona-ke layo ikhotshwa ngukhotsho oyenza kakuhle uDaurai Manguiro. Ngibona engathi kusasa yona-ke i-triangle kungenzakala ukubana imangalise iDynamos inqobe khona le eHarare eRufaro Stadium. Kodwa ngaphandle kwakhonokho umephu uzathanda njalo ukubana sitshela abalaleli ukubana iqembu lewange liyazi ukubana laphuma ku-PSL ngomnyaka odlulileyo, kodwa lamhlanje linqobele etholotsho khonale emalahleni ewange. Okutsho ubana ngomnyaka ozayo iwange isibuyile njalo ku-PSL. Kodwa-ke umdlalo omkhulu yiwo-ke lo weDynamos kanye le-Triangle kusasa. Kodwa sitshela ihlube abafana bemalahleni khona ngale iwange isithe yaphindela njalo ku-PSL.
Kodwa ubona zane yanqoba yiphi, Dynamos kumbe i-Triangle? 2-1, 1-0, kuyapho manjani?
Ngibona i-Triangle inqoba. Yibala abadlali abahle abadlala kahle kakhulu ugoqelo lami nginabo. Ngibona inganqoba nje nge-1 eqandile.
Siyabonga kakhulu ke baba Muzi Hadebe, wena oyingcwethi kwezemidlalo ungathina kusasa ba. Ye lo ke Muzi Hadebe ingcwethi kwezemidlalo. Ngayehlukani wathi siboneke ezinye iindaba ezigokhela lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa ugcotshwa libandla lakhe ukuba umongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leZANU-PF lithi lokhu yikuganga okumangalisayo okwenziwe nguChamisa. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. olivalisayo uKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.